ama local peace committees ethu ngenxa yokuthi kube lobudlwangudlwangu njalo lokuba sesikhangelela ukhetho luka 2023 sebeqalisile ukusebenza beqinisa ukugcina ukuthula ezigabeni zabo ezehlukeneyo. Lokhu bakwenza ngokuthi okokuqala siyafaka njalo sabafundisa ukuba bengenza lokhu esithi ngesilungu i-early warning, ukuthi nxa kule ndawo okuyabe kukhanya ngani kungalumetheka kube lo msindo kumbe kube lokulwisana okungenzakala, bakunanzelele kusesemasinya njalo bangenele kukhulunyiswane. Okwesibili, luhlelo lokusebenza lama-political parties wonke sibafundisa ukuba kambe nxa bekhankasa bangakhankasa njani ngokuthula, njalo bangakhankasa njani behloniphana bengalwi. Njalo sibancedisa ukuthi wona ama-political parties ekwanisa ukuba le nhlelo abangazenza bebonke, njengalokhu esakwenza nge-National Day of Peace, okokuthi sibebe lesivumelwane sokuba bazakhankasa bengali njalo bengasebenzisi udlakela. Lokhu sifuna ukuthi kumemetheke kungene ezigabeni zonke zeZimbabwe. Njalo siyananzelela ukuba iZEC vele yona ilakho ukuba isebenze lama-political parties esigaba salo okuthiwa khona i-political parties liaising committees. Sisebenzisa khonokho siyakwanisa ukuthi singene sikhulumisane lawo ama-political parties ukwenzela ukuthi kube lokuthula, kungabi lokulwisana, kungabi lomuntu ozalahlekelwa impilo yakhe ngenxa yokuthi sokuze isikhathi sokukhetha.
Liyaletha yini umahluko? Balilalela yini abantu ukuthi singabona izenzo ziguquka, ubudlwangudlwangu buncipha kusiyafika ukhetho?
Thina siyakholwa ukuba ama-political parties ethu amalunga awo ngabomakhelwane, ngabantu abahlalisana bakhonza bonke. Ngakho-ke kuqakathekile ukuthi khonokho ukuthi singabomakhelwane kube yinto esiqakathekisayo kakhulu, ngoba ukukhetha kuyabuya njalo kwedlule. Kodwa-ke umakhelwane kasoza suke lapho ahlala khona. Liyabe lokhu licelana isawudo, licelana izinto eziningi. Ye, sesile nhlelo ezenza ukuthi bona ama-political parties nxa bevumelana bekwanisa ukuthi bekhankasele ukuthula, silabo bebhode njengalokhu abakwenza emakhokhoba, betshela izakhamizi labo bonke abantu ukuthi hhayi loba bezinhlanganiso ezehlukeneyo, lalo ayenza uhlelo lwakhe kungalakula kungalakuchayana. Siyananzelela ukuthi lokhu-ke ukuthi nxa kusiba lokhetho eZimbabwe kube lodlakela bese kusiba lusiko olukhona kusukela kudala. Ngakho kuyothatha isikhathi ukuthi lusuke. Thina sisebenza indawo yonke eZimbabwe, kungabe kumbe lapho eMathebeleni lenti emaswingo imiglands kusiya ngale emasonaland, siyabe sikhona sisebenza ngabafundisi uyiba abancedisayo. Kuyathatha isikhathi eside kwenzela ukuthi lokhu kulunge. Njalo-ke lolu hlelo alwenziwa yithi sodwa njengamabandla njenge-Christian Alliance, kodwa amabandla ayehlukeneyo enkolo ayayenza. Siyakwazi ukuba kula mabandla ayehlukeneyo alenhlelo ezehlukeneyo, njalo thina besihlanganele la mabandla ngaphansi kwalolu phawu sithi thina i-Churches Convergence on Peace, on Conflict and Peace, lapho esihlanganelana khona labeKatolika, labe-Ecumenical Church Leaders Forum, leZimbabwe Divine Destiny, sikhankasa siphansi endaweni ezehlukeneyo. Nxa konke lokhu sesikuhlanganisa kuyanceda ukuthi kulethe ukuthula, kulethe indlela, ukuguquka indlela abantu abenza ngayo izinto. Siyazi ukuthi kulobufakazi obuthize njalo obuningi lapho ade kumele khona kube le msindo, kungabi khona umsindo. Lapho-ke sesizwe khona kuliwa eMatobo, eInsiza, le ndawo ezinye esiyabe sisizwa khona ukuthi hayi kube lodlakela, siyahamba siye khona ngale, kube lokuthula, kube lokuzwisisana, ngoba liZimbabwe ngeyethu sonke, loba sibona izinto ngendlela ezehlukeneyo.